Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngombolo mhlaka 31 ngomphalakazi 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ukubuyela emsebenzini kwethu kakhuluma ukuthi sizabuyela kuphela xa amaphilisi esekhona ezibhedlela, njalo imitshina yokulapha abantu ama-x-ray lokuthesta igazi loku-operate abantu isilungisiwe isisebenzi.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi uhulumende uyazikhohlisa ngokubaxwayisa ukuthi babuyele emsebenzini yena engakalungisisi izikhalazo zabo.
Hayi, iminyaka ka-2018 ubunzima kakhulu, especially economically bongamanga kakuhle ngoba hayi izinto zakhona azilunganga for thina bahlali balapha eZimbabwe.
Abaningi bathi akulabuvelo ababukhangeleleyo eminyakeni omutsha, nangu uhulumende weZANU-PF sehluleka ukulungisisa umnotho. Imbali elotshwe ezingwalweni zeZimbabwe ithi umnumzana Herbert Chitepo nguye umuntu onsundu owaba ligqweta lakuqala eZimbabwe. Kodwa usikhwica mfundo Jonathan Moyo lezinye ingcweti bathi cha, akunjalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi lanxa uhulumende esithi kumele odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi babuyele ezibhedlela, kabasoze bakwenze lokhu ngoba izikhalazo zabo zilokhu zingakalungisiswa. Odokotela laba bakhala leyo msebenzi ekuqaleni kwenyanga bekhala ngokuthi ezibhedlela akulamithi, njalo besithi bafuna ukuhlawulwa ngedola leMelika. Uhulumende uphendule ngokumemezela ukuthi usebaxotshile umsebenzi ngeviki edluleyo. Izolo khona uhulumende uhlanganela abameli benye njalo inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Medical Association, wabaxwayisa ukuthi nxa besawufuna umsebenzi kumele baphange babuyele ezibhedlela. Kodwa abenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi bona kabayingeni leyo ngoba kungela ngitsho lokukodwa abakhala ngakho osokulungisiswe nguhulumende. Sixoxelwa nobhala jikelele walinhlanganiso uDokotela Mthabisi Bebe, yena othi bakhangelele ukuhlangana lohulumende namuhla.
Esikutshoyo yikuthi ekuqaleni ukuxoshwa kwabodokotela kwakungamelanga kwenzakale ngoba bekungasoze kuncede lutho, njalo ukubuyela emsebenzini kwethu sakhuluma ukuthi sizabuyela kuphela xa amaphilisi esekhona ezibhedlela, njalo imitshina yokulapha abantu ama-x-ray lokuthesta igazi loku-operate abantu isilungisiwe isisebenzi. Ukubuyela emsebenzini izinto lezingakhangelelwanga akusoze kuncede lutho, njalo odokotela kabana zimali zokuya emsebenzini. Izinto lezi azikakhangelwa, yizo izinto esizimelele ukuthi zikhangelwe ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Ukuxoshwa kwabodokotela lokhu yinto ecreatwe yi-government obekungamelanga yenzakale, njalo ibingayisizo sikhalazo sethu sokuqala.
Ngamanye amazwi dokotela lithi kalibuyele emsebenzini lanxa nje kube lokuvumelana phakathi kwe-Health Services Board leZima.
IZima yi-association etshiyeneyo, thina siyiZimbabwe Hospital Doctors Association, njalo nxa kulesivumelano kumele kube yisivumelano phakathi kweZimbabwe Hospital Doctors Association le-Health Services Board. Yiso isivumelano esisikhangelelayo njalo isivumelano lesi senzakala kuphela nxa thina sesizwisisile ngalokuthokoza ngezinto ezi-offerwa yi-health services board. Njengoba ngithile okuqaliseni ukuthi thina sasikhala ngenxa yokuthi izibhedlela kazila maphilisi imithina kayisasebenzi yokwelapha abantu, izinto lezi azikakhangelwa, odokotela abangatholi izimali zabo. So izinto lezi nxa zingakakhangelwa akula sivumelwane esingasenza, njalo odokotela baqhubeka beku-industrial action.
Lithini khona ngodaba lokuthi selisayiniswa ama contract amacha lezifundi asho dokotela esingathi ngama students?
Lokhu kuyadanisa futhi kakhulu ngenxa yokuthi kufanana lakho lokuthi basuspend odokotela bengazange besiconsult thina. Kade sekule i-contract yona le esifakiwe esingayaziyo ukuthi yona vele ifuna ukugcwalisana ngokwayo. So thina sizayiyala leyo contract ngenxa yokuthi yona sibona kuyimuvu nje efuna uku-oppressa odokotela ukuthi bona bengakhali ngendlela umsebenzi, indlela lapho abasebenzela khona ma ingalunganga.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Nansi isivivinyo. Ngubani omsundu owaba ligqweta lakuqala eZimbabwe isaziwa ngokuthi iRhodesia? Imbali elotshwe engwalweni eziningi zeZimbabwe ithi ngwaye ngomgcini sihlalo webandla lezanu umnumzana Herbert Chitepo, yena obhonja wafela emoteni ngomnyaka ka-1975 ekwele Zambia. Kodwa usikhwica mfundo Jonathan Moyo uthi cha akunjalo. Impendulo eqondileyo ngethi ngungubo yenja indodana yenkosi uLobhengula. Umnumzana Moyo uveze lokhu enkundleni yeTwitter lapho aphehle khona ingxoxompikiswano ephendulana labantu abanengi. Abanye bevumelana laye kodwa bebekhona njalo abalokuthandabuza abafana lomnumzana Innocent Babathi Ncube, yena oqhuba izifundo zakhe zaphezulu ekwelebhilithane. Njengoba ufakazi, uNcube uveze ugwalo olwalotshwa ngumlobi omhlophe umnumzana Terence Ranger olulesihloko esithi African Voices in Southern Rhodesia. Kulolu gwalo uRanger uthi ungubo yenja wayeloyisa ukuba ligqwetha kepha akasazange wakufeza lokhu. Kodwa uMoyo uthi umntanenkosi waligcwalisisa iphupho lakhe kodwa wasuka wavinjwa ukumela abasolwa nguhulumende wabamhlophe. Le yinto efakazwe yingcwethi kwezembali yeZimbabwe umnumzana Patisa Nyathi. Ukuhlaziya lolu daba sixhume enye njalo ingcwethi umnumzana Mqondobanzi Magonya, yena othi manengi amagoba amele aqondiswe ngembali yesizwe sikamthwakazi.
Imbali yethu esihlangana layo ebulenjini lakwezinye nje indawo lapho ngayicindezelwe khona kusobala ukuthi ayilabuqotho, njengoba sisho umoya ukuthi ungubwenja waba ligwetha kwabasundu elakuqala kuloba nje engazange avunyelwe ngabelungu ukuthi abe ngumuntu ongasebenzisa imfundo yakhe ekuthini aphathise abantu esingathi thina ngesilungu ikupractice. Akuqali lokho Mfokankomo, kunje ungafunda imbali elotshwe mayelana ngenkosi yohlanga uLobhengula ngokulwela ilizwe loneli lamhlanje okuyiZimbabwe. Kuningi okuyizinto okugobileyo, izipha yalwimpi ilizwe leZimbabwe likhululekile lamhlanje ngenxa yezipha. Kodwa abantu bethu abayifundiswa leyo mbali, imbali abayifundiswayo bafundiswa ngembali yabo Pasi, ukuthi yibo abantu abalwayo, yibo abantu abalethe ilizwe. Kunje lamhlanje into yazakalayo jikelele ukuthi uHerbert Chitepo waba ligqwetha lakuqala ebantwini abamnyama ikakhulu elizweni lelamhlanje kuthiwa iZimbabwe. Kodwa siyakwazi mhlophe ukuthi bakhona abantu abafunde ngaphambilini kwaHerbert Chitepo, abantu abanjengabo Tenzin Hlabangani. Baningi abantu abafundileyo, njalo baningi abantu abenze izinto ezimangalisayo kuleli lizwe, kodwa i-contribution yabo kumbali yeZimbabwe hayi indlela egojiswe ngayo iyethusa mfowethu. Ungafunda imbali ebhalwa ngoChigwedere uzwe nxa lapha abakhuluma khona ngempi yehlokelibomvu. uzi lapho abakhuluma khona ngemfazo. Lamhlanje abantu abethu ezikolo bafundiswa iChimurenga. iChimurenga yabo iqalisa ngempi ka-1896. Kuthiwa yikho lapho kwaqalwa khona ukulwela inkululeko. Abafuni ukukhuluma ngempi ka-1893. Abantu ababhala leyo mbali ngabantu abalesazela njalo abalolwazi lokuthi thina njengesizwe sohlanga umthwakazi leZimbabwe singamazwe amabili ahlukileyo.
Yebo, ubaba uMoyo uthi uloba ugwalo oluzaqondisa izinto ezinjengalezi, kodwa kasoze akwenelise eyedwa. Kuyini ongakukhuthaza abanye abalobi abalolwazi kakhulu eMandebeleni?
Isikhuthazo sami yilesi. uMoyo eyedwa uzabhala akwaziyo. Kakulobe usikhwica mfundo, kakulobe sibila kulobisise. Bese ngikhuthaza ke amahlabezulu jikelele, akukhathalekile ukuthi ungaba liNdebele leBhinga, uliNdebele leplumtree, uliNdebele leNkabazwe, uliNdebele leBhayibhridge, kumbe uliNdebele leNkabeni. Kasilobe nini imbali yethu ngokuyazi kwethu, silobe izehlakalo zezolo njengokuzibona kwethu, ikakhulu amadoda labo mama laba kade besempini. Sicela lilobe iqinisa elalibonayo, hathi lokho okunye sikuzwayo, lokho esesikulotshelwa ngabantu abayibona abasihlukuluzayo. Ukuvilapha kwethu ekuthini sifundisise njalo silobe, yikho kucina kudala ukuthi abantu abaleqinisa behambe leqinisa, kusala abantu abalamanga abayibona sebesala bebhala izinto ezingaqondanga. So ke ngiyakhuthaza mfokankomo ukuthi amahlabezulu jikelele asifunde mina ukuthi into yethu yonke esiyaziyo eyimbali asiyazini, sigcine ilotshiwe ukwenza ibe sizukulwana sibe yazi ukuthi iqinisa kwakuyileli. Lokho sokukhitshwa hayi kungenzeka ukuthi akuqinisekanga. So ke ngiyamkhuthaza uMoyo, ngikhuthaza abalobi bonke nalaba abafisa ukufunda ukuloba, loba nini imbali yethu, sizilobele, singalotsheli imbali yethu ngabantu abalochuku njalo ngabantu abalokhophe ngathi. Uyabona into enziwa kweZimbabwe, indlela abelungu abalobe ngayo imbali yethu ifana xathu lendlela abalobi baseMpumalanga abaloba ngayo ngathi. Into zabo zonke azilabo uqotho. So ke ukwenzela ukuthi into yethu kusasa sibe nobuqotho, kuqakathekile ukuthi sidlaleni ngosiba.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya yingcwethe embalini yesizwe sikamthwakazi, sixoxela ekwelebhilithane. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalishumi lasikhombisa kudlakela oluphathelane lokhetho oluqhutshwe izolo kwele Bangladesh. Iintatheli zindaba zeMelika zizahlangana eNew York namuhla zikhumbula ezinye zazo ezifele emsebenzini khonapha eMelika lonyaka lasemhlabeni jikelele. Abantu abanengi bathi akulanguquko enhle abayikhangeleleyo empilweni zabo eminyakeni omutsha oqala nje kusasa, ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sekuveze sobala ukuthi akenelisi ukuguqula impilo zabo. Kubika uMavis Gama.
Abakhulumisane lalomsakazo edolobheni leHarare okubalisa uNkosazana Sibonokuhle Dube bathi baphile nzima ngalo mnyaka ka-2018.
Hayi, umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu, especially economically bongamanga kakuhle, ngoba hayi izinto zakhona azilunganga for thina abahlali balapha eZimbabwe. Sasikhangelela ukuba kuzaba le nguquko, kodwa azange kube njalo.
Kwasekelwa nguNkosikazi Lindiwe Maphosa omela isigaba seMathebeleland South edale lephalamende ngaphansi kwe-proportional representation ebandleni le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sesikhangelele nje into ezincane ezinjengokuthola ukudla nje, ukuthi umuntu akwanise ukuthola ukudla kwemuli yakhe okwelanga elilodwa ngokweviki. So nxa umuntu seswele ukudla, sofuthi ukuthi into yonke isuka ibe nzima. Sesikhangele ama-school fees, sesikhangele indlela abantu abaphila ngayo. Ube ngumnyaka onzima wokuthi abantu abaningi abakwazi ukuthi kunje nxa yelala namhlanje kusasa bayavuka besidlani.
Lanxa bekunganeno ekuqaleni wawo, uNkosikazi Maphosa uthi usuke waba nzima emaphethelweni wawo, kakhulukazi ngemva kokhetho lwamhla ka-13 Ntulikazi.
ngoba sesiya ku election bese sizithela ukuthi engxa yokuzaba nochintsho ukuzaba lento ezasingeza ihope ukuthi engxa impilo zethu zizaba ngcono but nxa sikhangele kathi sesiya ku 2019 vele we are already doomed ngoba vele ikusasa selimnyama awungeke ukuthi lanxa ulele uphuphe ukuthi ngizabona kuvuka kulolunye uluthola ungcono ukwazi ukuthi khona vele khona okwenzakalayo unless abantu behlale phansi bacabangisisa waba la manager we session kwaba le dialogue abantu babuyela ku rule of law abantu bahlonipha ulungelo labantu abalikhulumayo ngo 2018 engxenye izinto zingaba ngcono.
Akanalo ithemba uNkosikazi Maphosa lokuba kuzokuba lenguquko ezokuba khona ngomnyaka ka 2019.
Sikhangela umongameli lo omutsha othe engena uthembise abantu izulu emhlabeni usitele ngokuthi uzathaya umhlabathi egijima wasinikeza wasithembisa ukuthi within 100 days izinto zayo zingcono but nxa sikhangela kathesi izinto they are even more worse kathesi ngoba izinto esasizi-afforda ukuzithenga ngokuthina singabantu abanye abazithengiselayo abanye abasebenzayo but ngendlela yangikhona ukuthi kathesi izinto ezenzakalayo umuntu useyehluleka loku-afforda ukudla ngesikhathi se-era leyani edlulileyo umuntu bekwanisa ukuthi la ungabambabamba izinto ezibambayo ukwanisa ukuthi uthengele abantu abakho ukudla udla but nge-new dispensation le yathiwo izinto sezinzima kakhulu especially emntwini oyabe ezihlalele engasebenzi emuntwini oyabe ekhangelele ukuncedisa ngabantu abakhe izinto sezinzima ongayenzi.
Abamabandla ezombusazwe yaphikisayo okubalisa abe-Free Zimbabwe Congress bachaza umnyaka ka-2018 njengobenzima kuzulu weZimbabwe. Umkhokheli waleli bandla le-Free Zim Congress umnumzana Joseph Busha ukhuthaza abamabandla ezombusazwe alamalunga edale lephalamende ukuba asebenze nzima ukwenza ibe ngcono impilo yabantukazana elizweni.
They need to be able to say this is what we're doing for Zimbabweans, not for themselves. So I want to add.
Kumele bazitshele ukuba lokhu yikho esikwenzela ilizwe lethu leZimbabwe, hatshi ukuziqakathekisa bona. Ngithanda ukukhumbuza abamabandla aphikisayo ukuba singake saba ngabantu abamisa imisebenzi yokuthuthukisa ilizwe ngoba kubangwa izikhundla.
Ukhuthaza abamabandla la ukuba bamanyane kwezokukhankasela ukususwa komthetho owabekelwa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende kanye namankampani abo izijeziso zomnotho lilizwe lakwele Melika owezidera.
We will be delivering a letter both to the people in government, that is the main opposition party in government, and ZANU-PF itself.
Sizakusa incwadi kuhulumende lakunkokheli yamabandla awalisa lona elikhulu kwaphikisayo kanye lele ZANU-PF ukukwazisa ukuba kumele benze into eqondileyo bendawonye ukubona ukuba uyasuswa lumthetho wezidera. Siza kuya lasemahofisini ommeli welizwe lakwele Melika bona esesiwalobele incwadi ukuba bawuguqule lumthetho wezidera. Sesayihambisa leyo ncwadi njalo silindele impendulo yabo kulokhu. Nxa bengasenzanga kanjalo sizolinxusa ukuba sihambisane ukuya khona emahofisini abo.
Of the United States of America to repeal Zidera for the benefit of Zimbabweans.
Uzulu labamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi kabasamthembi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF lanxa bebekhangelele ukubona inguquko ngemva kokususwa kowaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe nyakenye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe lazo zithi kukhanya kumnyama phambili. Umnumzana Gary Twala Jackson ohlala eMelika ngomunye wazo.
Umnyaka omutsha ozayo kawuthembisi. Kulusizi bakithi ukuthi sikhuluma amagama anjengalawa kodwa nje eke samukele iqiniso kawuthembisi. Kungani ngitsho lokho? Mina ngilitshetshe sikhulele ematshetsheni wakhe abesilima. Ekulimeni kwethu besihlanyela nxa izulu linile umhlabathi uvundile sathela umquba emasimini ukuze inhlanyelo yethu imile sizakwazi ukuvuna. Kodwa njengoba umnyaka uqala nje, kakula kudla, abantu kabasebenzi, odokotela kabakho ezibhedlela, kambe kuyini esingawukhangelela okuhle eminyakeni omutsha.
Ukhona ngapha eMelika khona, ungathi ibinjani impilo lonyaka?
Ibinzinyana. Yebo bekukhona ukuthi sayo lapha lalapha njengoba sibona umongameli wangapha laye ubesenza into engathi zisenza singahlaliseki phansi. Amapublic abahlale ephakeme ngenxa yezenzakalo zangapha. Kodwa-ke hhayi siye sahlala sathembela wabuye uhamba umnyaka waze wayophela. Noma bekukubi kodwa kungafani langalokho okwangakithi ngale ngoba ekuthatheni kwalabo abantu ababusayo njengamanje eminyakeni odlulileyo sibe lethemba sibona abanye bejabula kodwa nxa usakhumbula babunkomo kuwona lowo msakazo ngakwala mina ukuthi kukhona okuhle okuzayo ngoba sekuphume ubaba umgabe sekungena laba abatsha. Ngakwala mina lokho ngoba laba bantu bavele bebe bonke kusukela ekuqaleni njalo ayikho eminye imisebenzi singathi phecelezi ngesilungu abala enye i-experience abalayo ngaphandle kwe-experience yezanu lokusebenzela umgabe kuphela nje.
Alubana belalele bona ababusi baseZimbabwe kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ebengabaxwayisa ngakho njengamanje ukuthi asijabulanga ngabakwenzayo. Kubi abakwenzayo, kubi abakwenzayo. Akuthembisi ukuthi khona into enhle abazayenza. Kudala bethembisa. Ubaba umnangakho njengomongameli sesimbonile iminyaka lodlulile egijima amazwe wonke ethi usayina amadili, usayina amadili, usayina amadili. Kodwa kaloku uthi ntsholuhle esesilubonile. Abantu abaningi silokuthi asikayiboni i-change. Kodwa eqinisweni i-change ibe khona kwele Zimbabwe kodwa ibe negative. Yeah,
kuyini okuloyisayo thwala singena nje eminyakeni omutsha?
Engikuloyisayo ngicela izizalwane zeZimbabwe akukhathalekile ukuthi ungwayiphi tribe, ungwesishoneni, ungwesintwini, ungwesivenjeni kodwa ngicela ukuthi-ke sibe le thuba lokuthi sime ndawonye njengabantwana njengemuli yeZimbabwe sikhiphe imvunulo ye-MTC sikhiphe imvunulo yezanu sikhiphe imvunulo yezaphu sime njengabantwana beguma linye ke sixotshe umthakathi okhona egumeni. Umthakathi lo ungubani? Umthakathi izanu ngoba siyehlulekile kudala iphethe intambo akula nto enhle esiyenzile. Siyabonga kakhulu awuthi ke ngithathele lithuba ngisisele imuli yonke yeZimbabwe ngilifisela lani njengabasakazi beStudio 7 umnyaka omutsha.
Hayi siyabonga Thwala kube njalo lakuwe.
Siyabonga.
Umnumzana Gary Thwala Jackson isizalwane saseZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Singeneke kuhlandla lenu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokubingelela izihlobo labangane lisitsho leziloyiso zenu zomnyaka omutsha.
Yebo 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 okokuqala ngibingelela imuli yami inkosikazi wangu wami uManyuke uTalenti, uMinenhle, uAndile, abafowethu abathi uAmoni noMoka abakomoyo. UAmoni useGweru, uMoka kobulawayo eUBiyeki, ngizokingelela zonke izihlobo labangane. Umnyaka ka-2019 besifisa kube lenguquko ukuthi ububi bonke lobu esihlangane labo bungaze baba khona futhi ngoba kwalo nyaka akube nzima kakhulu.
Injani basakaza abahle igama nguPaul Ndodana Ndlovu. Ngokuzalwa ngizalwa eFlaposi esigabeni seWannesmission. Ngokuhlala ngihlala eSouth Africa eJohannesburg ngendaba yomsebenzi. Mina bengithanda nje ukuthi ngiyangifisela nje wonke umuntu ukuthi angene eminyakeni omusha engophilile. Njalo bengifisa nje ukuthi mhlawumbe abantu uma bengangena eminyakeni omusha wonke belombono ofanayo ukuzama ukukhipha ilizwe kulelo dube esikulo, ngoba njengamanje sikhuluma kanje abantu asikho ukuthi mhlawumbe bazongena bowethabulile ngenxa yodubo lokhona elizweni ngesimo sonke esisaziyo. So ngibekithi mhlawumbe iNkosi ingafaka isandla singene eminyakeni omusha, kube le mthelela emitsha, kube njalo le nguquko elizweni lakithi lathi esihlale kudeni emazweni sikwazi ukubuyela ekhaya siyophila ngonye lesihlobo nabangane ney'moli zethu. Sikade sagcina nokuzibona abanye asiwazange ngemakhaya ngenxa yesimo esikhona elizweni. So ngibengifisa nje ukuthi mhlawumbe iNkosi ingathela umusa ibeke isandla sayo ilizwe liqhubekele phambili lathi sikwazi ukuthi sibuye nemakhaya siyebona ukuthi singaqhuba kanjani impilo lezimuli zethu emakhaya. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi kustudio 7, ngifisa ukufisela unyaka omutsha omuhle ozayo ka-2019. Ngibonga inhlelo zenu lithe lasinika zona ekuqaleni konyaka kuze kuyephela lo nyaka. Igama lami nguRobson Mwale, ngiseJohannesburg. Ngibulisa laseNtumbane, ubabami labana wami kanye labantu bami. Ngibulise nalana eGoli engikhona, abanye abantu abami engihlala nabo lami eGoli. Angizange mminelise ukuya ekhaya ngenxa yesimo somnotho lokuthi bengisebenza. Ngifisa ukuthi ilizwe lakithi kulo mnyaka ozayo libe lenguquko, kube nemali, kube lokudla, kube lemisebenzi, abantu bethole imisebenzi, abantwana befunde kahle ezikolweni, izikolo zibe njengakudala, lezibhedlela zibe lemithi, yonke into. Sifisa lokuthi kona ingabe lezulu lingana, abantu abalimayo bethole ukudla. Ngiyabonga, libe nomnyaka omuhle nonke balaleli nezihlobo zami nabangane nabangaziyo. Ngiyabonga.
Nami ngiyabonga kakhulu ukuthi 2018 sanelisile ukuthi sibe sixoxa kustudio 7, but kumnyaka lo ozayo esiwukhangeleyo 2019, isifiso sami ngesokuthi ilizwe lithuthuke, abantu bathole izinto eziswelakalayo. Kunjenje akula fuel, lokudla kuyadura. Ngifisa ikhonomi yelizwe ithuthuke, kube le mpilo engcono. Mina engikhulumayo ngu-Ekhe Moyo, ngibingelela bonke abangaziyo. Ngibafisela umnyaka omuhle u-2019. Ngingakhohlwa imuli yami eyakomoyo, umkami labantwana, uKiarabile, uKisupile, uFulayelo, uCharles, uKanalelo, lo nkosikazi wami uMadrid Moyo.
Labo-ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siza kubalela wona-ke khonapha emsakazweni. Mlalelo othandekayo, okwalamhlanje ekwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.